bafanele ba practice kakhulu kakhulu i-team leni yadlala ngikwazi ukuthi kuhambe njani. Bafanele bona ba practice kakhulu ukuze bephumelele next time.
Kodwa ubona ngazani ongani kuyahlupha okunye kuyini xa sukhangele khona boy?
Ngicabangela ukuthi kungabe kulekha i-coaching. Ukuthi i-coaching side ibe yiyo sibulebona ukuthi iyazimisela kakhulu ibafundise abafana.
Utsho ngani ukuthi i-coaching ingabe yiyo ehluphayo?
Ngokuthi nxa ukhangele i-problem anti bayatshintshanisa, kungangena u-coach omutsha kuyatshintsha ukudlala, kungena omunye kuyatshintsha. So kuyasitshengisa konkwena ukuthi ngabe kuba lo coach oyi-one bengatshintshatshintsha ama-coach, ungathola ukuthi uyakonsulta i-manager team.
Ye, pho-ke lapha utshoni ngo-coach okhona kathesi kumele kwenziweni?
Kumele ukuthi abophe ziqine, bona ukuthi sibili uyafundisa kakhulu abafana, dinga ulwazi kwabancinxa ukuthi ulwazi luyamshodela.
Ye, masukangeleke iqembu lenguqu leZimbabwe kukanyazani lijale vele kukhaphansi sonke isikhathi, pho-ke kumele kwenziweni okunye okungani kungaliguqula nje?
Kumele ukuthi ama-players lawo babona ukuthi bayawathabisa, because isikhathi esiningi uyathola ukuthi ama-players nxa edlala bengajabulanga amedu ngabakutholayo